sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedient DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumende ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelele. Njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthinashina uyabona ngani bavumelene kanti umfazi ungindezela.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhontini semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku eyokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenzwe ngusisimandlovu. Abantwana bade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa e-Global DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedient DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondo Nozindlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kunhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impiko ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelene. Njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthinashina uyabona ngani abantu bavumelene kanti umfazi ungcindezele. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi baqina sebevunyiswa ngenkani.
Amazi la agcizele umnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo, so meaning they are doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekupractice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kanjani okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo, omama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazo nale.
Imizamo yokuthola imibono kaMnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula, uMnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600, wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili, wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Wezenzakala eMelika namuhla. Izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edilini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, uMnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko omongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela eWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi uMnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakaMnumzana Trump labanye abangamsekeliyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani, unkosazana Sinekiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo sesigola primary school esisesiqintini semzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumaNdlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelelwe ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imhloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemijina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isiphiwo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele uSinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakosikola, onguye njalo wabona kufanele ukuthi adonate ama computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku technology eyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Na mpedzisi uqhubeke eJuma Ndlovu ukubone kufanele ukuthi aphele isipho sama computers ngoba ifuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emthineni bangene labo ebulenjini beinternet.
Kufanele ukuthi abantwana bebale bengikhaya bengena kuinternet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sako skola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva ngeeducation.
Umphathi sikolo wesikolo primary school uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu nesipho sama computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona ngani into enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesisenzwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo phone online learning. Basalele muva.
Ulinda mkhonanzi lotatenda chawotsa ngabanye abantwana ababhala kemhloliso ye grade 7 lonyaka.
Angeles apasa yini? Khathesi ningafundanga?
Ngifunda
online kunye slamatist book. Ngizapasa.
Sizazama.
Ukhazila siindebele omele umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana baphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezithele so hayi COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sekuyizisa abantwana abancane bengakafika esayizini ukuthi sebengabadala but ngomumo owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelele emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafunde.
Umnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lo dadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sako sigola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha leyo so kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemtshina yamakhompyutha ebesesikolweni sesigora primary school baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyesigora foundation trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embulini eziswelayo. Umnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola laba ngabantwana besigaba leni sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo sabe sesithi njengoba labo besemazweni lathi sikhonapha ekhaya lathi singadobha okuncane sizama ukusihlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancele bancediseke esifundeni sabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba ngevane okusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesigola ngoba ukuthi kukhulele ngaphasiko ukuthi konkhonako kungakulimitha ilife yakuthi efike kufunde ephambili sibo sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi nezipho eziphiwe isikolo sesikola primary school esiyamangani wemzingwane esabalenzele zansi emandebeleni. Ngimeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
1-2 testing linga lichona njani testing linga lichona njani zilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odna sokulengxabano ingxabano angithi kayiso kwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho-ke i-DNA ye imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besesithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi lezi DNA i-DNA ifike ithi umntwana kasowakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela i-DNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseko uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kunga kuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge i-DNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hhayi izikhathi ziyaguquka la masiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngxabano yokuthi umntwana-ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku i-DNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo-DNA labo kutho ukuthi kuyabe vele sekulo msindo lapha ekhaya ngithi mina-ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko la ngokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babe balekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho-ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkayi kwakuyindlela yokwakha i-DNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalichumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kutshoni khona lokhu ngokubona kwakho
lokho kulukhoni kunzima isindaba phenduli sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalichumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana yikufa kwelizwe phela khona lokho yikufa fifi kwelizwe kutho ukuthi akusela mtshato phela sokungomasihlalisane sokusemahlangeni kwampunzi dlemini lo lalowo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngitho le ngxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa phakathi kwabantu abalichumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
Lowe bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chatile kunjalo isibongo sesitshintsha. Le ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachata. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezekhi kambe lezitupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyasi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota besokuthiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlalele luku-I D card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ukutyela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini, kayenzile uthi ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ngohlala lo mntana lo, udubo uyalazi. So umama ngiyesozazama ukukhuluma lo mntana wakhe bebonisa nti umntana wakhe uyarejista ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-rejist. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana mbajile endlini bazasala loba. And njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi yona ngihambe imango le emide ngiya-rejist ukuvota. Njalo lati esikwanisa khona sibona ukuthi hayi nanzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uza kutshela ukuthi lifuna ukuthi ngi-register ukuvota, niyavota ngaphi? Ngenye inkinga khona ukuthi even izekhi ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and lako okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khona nokuthize, abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyangceda ngani ukuvota. So nathi sesingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhamba ngesikolo wafika lapha adufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bebabhizi basemalayini namazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wanguthi ifesi yakho ifana leChina.
Ngatshola ukuthi uRasta ifesi yakho iyamhlophe sibili, kodwa ukukhuluma kakhulumi njengeChina. Kodwa ngawumkhandi kathi iChina kodwa enjani yena ngakhulumi njengeChina, sithi varavaravara akayenzi njengeChina, ethi varavara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asimati ifesi yakho niyalimhlophe sibili uphosa uthi iChina. Ibe sengifaka ngingoma-ke ukuthi ukuze usimati bakhe ngikhulekele phansi.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wanguthi ifresi yakho ifana leChina, kodwa wena ukhulumi njengeChina. iChina lithi vara 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 dani makiwa nyalithanda ngoba lithi phimphi isikhwa sakho nasidifu awusilalele sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bendi enkayi bayanthanda dami nyabathanda ngithi engigijimenye lapha ekulo muzi wami khona kwamba emapushini lapha bahamba bantata khona ngizoketha i-virus ngibuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambene ngiyalibonga bahlonipheki abalapha emahofisini Anyakutanda uthiwa kuthi ifesi yakho ifana leChina, kodwa wena ukhulumi njengeChina. iChina lithi vara 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 vara.
Lo ngusikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku, lapho ubechasisa ngomculo othi Rasta. Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyana wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hhayi, nxa kulokuthandabuza abalisa i-Global DNA Zimbabwe ne-Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithani, unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu, unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.